ama systems noma ngabe ayinplace indaba eyamanzi eHarare ukuthi kwamele kulungiswe njani kwezwe njani kungasayenzakali ngenxa yokuthi kona usupervisor ongukansela uyehlile kuvele ngaboni nje yena upho ngokukhethelwa nje kuyona uvela ebandleni elithize wangena but ukuthi imsebenzi yena ongikwazi kahle kahle kuyini engakwazi hambe bona ngapha koBulawayo sisila ngokuthi vele ikhansela igcwele amaNdebele. AmaNdebele asiyobantu abathanda ukutyonja. Bayayisaba vele into eyayi-corruption. Ungabuya kuzamnyezela ngento yokutyonja. Ufuna ngishiyele kwani imuli yami. And manje ngale esishiyele ngale abalandaba uyakutyonjela zakuthi njele le yembo eyigqokileyo nxa uvele ulele ubhayize. So anti abona yiproblem esilayo naleyo. You need ukuba lamakhansela abakwazile ukuhamba njani basupervise into le. Lathi lapha ngabe abantu abadana amakhansela amaNdebele ngabe vele ngotsotsi ngabe sisaphela lapha. Kodwa thina sile nhlanhla ukuthi wona silabantu abalobuntu abangakwaziyo ukuthatha into engaso yabo. Ngale bayithatha shem vele abalasikhathi lako abala yesterday about it bathatha becimezile vele ungafaka i-1 million kathi sithi awukwenza umsebenzi. I can tell you ukuthi wona 900,000 iyangena ezikhwameni zabantu. I-100,000 iyezangena emsebenzini onalo. Kodwa ngapha ebulawayo ungafaka i-1 million. I can tell you that almost 800 to 900 iyangena emsebenzini lowo. I-100 ingangena kwabanye lalabo asebefunde ukukliwo nalowo. But yana bantu ona yikho kwezinto ona ubone even imgwaqo ingcono amanzi lapha kuBulawayo uyanathe vele empompini ungesabela ukuthi vele ungakhuli futhi.
Nanto ke udaba baba Mkandla uyavumelana la yini uGolide lapho athi khona hayi uhulumende singamgcobi amafutha engulube angayidlanga.
Ngivumelana la kakhulu endabeni leyo obusele obuhulu kuqo yokungathembeke kuba lenkohlakalo. Uyakhothwa ke Gandhi lothuma ukuthi mina ngike ngaba ngumphathi wedolobha laseGwanda. Ngakho ukusebenza kwabomansipala hayi ngiyengikwazi ngikuqedisisa. Kodwa-ke lanxa kunjalo uhulumende njengohulumende welizwe lonke nxa sokusonakala kumele ukuthi uhulumende angenele ngendlela yokuncedisa omansipala bona labo nxa sekuthe kwaba lo dubo olunjalo. Ngoba nxa sekunje i-Ministry of Health ugatsha lwezempilakahle is a security ministry ngobana ukonakala kwalo lungaza lolusiyela amakhansile wodwa ngobana abanye le mali kazikho lolwazebo lungasilela. Kodwa uhulumende-ke sekumele ehle khona le ntabeni phezulu abuye azokhangela afakile ihlo lokhozi ukuthi laba abantu benza into eqondileyo ngoba asikafiki ku-devolution of power labo kuthiwa amandla azaphelela ezabelweni khathesi amandla okubusa ilizwe lokhu ebanjwe iHarare lawe uhulumende angahlala alalisa inkophi athi kulaba uhulumende be-MDC emadolobheni ilizwe liza kufa. Uhulumende ekugcineni indaba yonke iphelela emnyango wakhe.
Nanto ke udaba Golide uthini wena ngalokho okukhulunywa ngubaba Mkandla?
Uyibeka kuhle ubaba Mkandla indaba le azafike lani khonapho okutshengisela ukuba at the end of the day into yonke izafika iyophelela emnyango kahulumende. Uqinisile kakhulu sibili. Yikubona uhulumende wayezama ukuthi angenele emakhanselini lapha kwesikhathi sesisuspenda amakhansela lawo sifake ama-commission kube ne-resistance abantu baye emakhoti kuthini kuthini. Ngoba uhulumende wayevele bonde hayi akuna nto ehamba kuhle la. Waka wasuspenda umeya weHarare lamanye amakhansela waba ngumsindo yeloku lalokhu yeloku lalokhu selifuna ukungenela selifuna ukwenza into yenezane utefu khonapho landilani. Uhulumende aqine fika eceleni but ubaba uMkandla ufaka kuhle ukuthi hayi kwesi sikhathi uhulumende ngabe lelihlo ngoba at the end of the day kuyabuya futhi ukuthi gwaqa ngaphi emnyango kahulumende ngoba nguye uhulumende elizwe lonke. So khonapho sibili limqoto lelo and kumele likhangele lisize khonokho sibilina singa-andi ungikhulumele elinye ibala engilithambile kakhulu ubaba uMkandla esithi yena singakhangeli ngezembusazwe ezamaphati lezi. Yikho kona fana okufela khona indaba yonke ngoba anabona nxa uhulumende efuna ukungena abantu babanaanta ungena ungena ngokuthi wena i-ZANU-PF against i-MDC. Kukanti-ke kwesi sikhathi uyabe ekhuluma into engiqinisa ukuthi hayi khangela ukansela wakho wenza ubudlwangudlwangu obuthize. So kumele sikungenele khonokho.
Hayi kwezwakala baba Mkandla ungasigqibela uhlelo usiphe eyakho imbono.
Ngiyabonga kanti ngiyabonga lokuthiwo lidaha lakothuma ngiyalizwa lithinda lo mbhalo njengomntakamfundisi. Kuhle kakhulu lokothuma ukuthi abantu bakhunjuze ukuthi uNkulunkulu ungaphezu kwakho wonke. Kodwa-ke elami elokugcina yileli impilo yomuntu yimpilo yomuntu akula mpilo engaqakathekanga. Impilo yedlula ingabe yini esilakho lapha emhlabeni. Asihlanganiseni amakhanda ekhanda uhulumende angabi liqhalaqhala laye lalabo abaphethe izifunda nxa sekunje kabakwazi ukuthi impilo yomuntu kayikho ezandleni zabo, impilo leyo bayibanjiswe uNkulunkulu. Kuhlanganiswe amakhanda kusizakale isizwe. Sizangena kwezembusazwe, kodwa nxa sekufike indaba enjengale asihlanganiseni amakhanda, ngobana kuyakufa lalabo esithi ngabasakeli bethu, sithi sizizele.